Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 19 lwezi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane kuleli jele.
Inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi seliphatheke edabeni lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls.
Sifoke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe ukwesaba.
Uhlelo lwezokulima lamhlanje siseTsholotsho.
Amalungiselelo okulima esigabeni seTsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu, ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho kuhlelo lukahulumende lwegatshompo lolu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele lechikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane efana lebronchitis, ihepatitis B kanye leTB kuleli jele. UChingono ubotshwe mhlaka 3 kulinyanga esetheswa icala lokuvimba isandla somthetho kudaba ake alubotshelwa njalo ngontulikazi olokutshotshozela uDlakela. Izolo umthethwandaba we-High Court wahlule isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokwalelwa ngumthethwandaba kamanje. Elinye lamagqwetha akhe umnumzana Doug Coltart uveze izolo enkundleni yokuxhumana e-Twitter ukuthi isitokisi uChingono ahlala kuso siminyene kakhulu. Lesi sitokisi silezibotshwa ezingamachumi amane lasithupha 46 kodwa sona sakhelwa abantu abalichumi lasithupha 16 kuphela. Ngokunjalo uColtart uthi uChingono ulakho kuhlaselwa imkhuhlane le kalula. Umahluli weHigh Court uzakwethula isinqumo sakhe kusasa kusicelo sikaChingono esokuthi akhululwe. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe kufuze beqale bezwisise into eyodwa ukubana kusukela silokhu sathatha uZibuse, inkantolo eZimbabwe isetshenziswa ukuseka ama-political scores. Ongakhangela ngama-80s obaba uMoyi udalwe ngalo Moyi wabumasuku bavalelwa ngohulumende emajele. Even inkantolo ithe kabalacala. So kuleli umuntu uyavalelwa as long as engekho politically correct. So mbona ngazathi kulutshwana esingakukhangelela okungenzakala kuChingono ngoba uphikisana lalabo abaphethe amandla. Ungakhumbula ubaba waphuma ekhuluma lo ophethe ukuthi we control the police, we control the army, we control everything if we say this. So lamakhoti ba controller. So ubaba lo uChingono ubekhuluma kakhulu ngendlela abeva ngayo lendlela abephula ngayo ilungelo loluntu. So mbona ngazathi because of that basebenzisa inkantolo ukuthi bemjezise. Akusiyontentsha, yinto amaZimbabwe nokuthi beyazi ukuthi inkantolo zethu ziyasetshenziswa kakhulu yilabo abaphethe amandla ombuso.
Inhlanganiso yeMo Ibrahim Foundation ithi uhulumende uyawuhlonipha umthetho, lokho esingathi rule of law. Kodwa nxa sikhangela okwenzakala kuChingono singathi kuyavela yini lokho, kuyahambelana na?
Ngibona ngazathi kukabili, it's either omo Ibrahim kukhona sebebabribe ngakho phela abantu bezimali bahlezi bedinga imali or bale picture engayisiyo ngelizwe okudingakala ukuthi abantu bebachasisele ukuthi hayi akulukabi lento eyatshintshayo instead sokuwezi ngoba kathesi ungayikhangela. ngela imthetho esisetshenziswa izolo lwanobaba obehlukuluza abantu kodwa bengabumbi imthetho efanana nalalesibo esiyobunjwa opatriotism act lapha amaZimbabwe segayidwa libandla ngoba kula umuntu ongekho patriotic to the country but sokuze sibe ipatriotism yethu snapping measured ngeloyalty yethu ibandla elihlukumeza ilungelo loluntu so mbona ngazathi kulutshwane if either abala information kumbeni kukhona ababa bribe ngakho ngokwezemvelo ngabantu abale mali bahlupha ukuzwisisa kwabo.
Uchingono uzabuyela enkantolo kusasa lapho azakuzwa ukuthi uyakhululwa yini ngebail kumbe uyaqhubeka evalelwe. Ubona izala nkomoni
kuya ngokuthi bona abaphetha amandla ezepolitiki bathe bacabanga ukuthi kwenziwe but okulosizi as long as amazwe angaphandle elokhu ebatshayela izandla hayi bangakwanisa ukuthi bemvalele lokuthi efele phakathi kabalandaba ngoba baningi sibabone leyodwa bephikisana nombuso lo abafele emajeli waleni mojongwe omasuku so kakusiyonke into amaZimbabwe ngifuze kuzwisisa ukuthi abantu laba abaphethe amandla they can do anything.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zejele leChikurubi kodwa sithole imbiko ethi lasejele leKami kobulawayo lakho sokuqhamuke imikhuhlane khona kungela mithi yokwelapha izigulane. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasotsha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Ababili laba badutshulwa emavinkilini eChisuma uMogeni Julius Banda walimala wayafela esibhedlela kuthi uDumisani Dudu Mpofu wahle wabhubha khonapho khonapho lanxa amasotsha amabili ayenza lesi sihluku abotshwa. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo uthi abala qiniso lokuthi umthetho uzabajezisa ngemfanelo nxa bengalulandelanga lolu daba baphutha lalo lapho oluphelela khona.
Sinanzelela ukuthi abantu bakithi bayethuselwa kakhulu nguhulumende weZimbabwe esebenzisa umbutho labeZimbabwe Republic Police kumbe ngithi esebenzisa wonke ama-uniformed forces esingathi yi-Joint Operations Command. Uzananzelela ukuthi khona ngale kweleChisuma undoda nalowo ongumnikazi wamabhizimusi nguye obekhoza i-havoc ebadaleni phakathi komphakathi esebenza lamapholisa kunye lamasotsha ukuthi bayethusele izakhamizi bayethusele abantu ikakhulu laba bantu abangangena esitolo sakhe okwabangela ukuthi kuze kubulawe amadoda lawa ngu-2 ebulawa ngamasotsha. Ngokunjalo uzananzelela ukuthi izakhamizi bese zihlala zitshotshobele ngoba amasotsha lawa ayekhempe esikolo phakathi komphakathi okuyinto esithi nxa thina siyikhangele sithi kuyikuganga. Amasotsha avele adingani phakathi komphakathi elizweni okuthiwa alilampi njalo okuyilizwe okuthiwa lilokuthula. Sithi thina ke sifuna ke ukuthuma ngwiro lo omkhulu wamapholisa eVictoria Falls sesicabanga ukuthi laye abotshwe njalo akhutshwe umsebenzi kuba yisiphathamandla seFalls ngoba kulokuganga okuningi lokuhlukunyezwa kwabantu ngaphansi kwakhe enguye okhangele lolu daba. So ke thina siyalwisa ngamandla onke ukuthi izakhamizi zakuleya ndawo zikhitshwe okwesaba.
Njengoba bobabili labo ababulala abantu ababili labo bese stokisini esizwa kuthiwa babotshwa, lina lithini ngalokhu njengoba bebotshiwe lifuna kwenziwe?
Siyazi ukuthi laba basestokisini okwamanje njalo icala labo alikathethwa. Isifiso sethu ukuthi laba bantu bagwetshelwe ukufela entolongweni ngoba bangabantu ababangela ukufa kwabantu abangelacala. Sizakhumbula ukuthi bathe beqamba amanga laba bantu bathi bona laba ababulalayo babezama ukubalwisa bebathathela izikhali kanti okwakuliqiniswa ukuthi ngabantu ababesetshenziswa umnikazi wamabhizimusi khona ngale Chisuma bakwenza nje betrigger happy bedubula nje abantu mahlayana baze bababulala ngoba siyazi ukuthi bayazi ukuthi uhulumende wabo weZimbabwe uvele ungumuntu ophila ngegazi labantu kanti njalo babekhangelela ukuthi kabaye kujeziswa ngokunjalo sithi thina siyi-MRP laba bantu kabajeziswe inkundla ingachitha isikhathi ngoba icala labo lisegcekeni babulala kanti siyazi ukuthi ngakwelinye icele futhi inkundla zakithi zicompromise singathola ukuthi i-judgment yabo ingaba ngenye engacina ingasazwisiseki kodwa sithi thina siyimthwakazi ze-Public Party sincesana labadala sizakhangela lolu daba sibone ukuthi ngempela i-justice iyaprevaila izidlova lezi zifele entolongweni ngoba kulandlela ezingaphiwa isigwebo esingaphansi kokuthi zifele entolongweni ngoba inhloso yabo yayivele ingokubulala okuyinto abayenzayo sinanzelela ukuthi bona abantu ababulawayo bangabantu futhi mhlawumbe esingathi emulini zabo bengama breadwinner kusitsho ukuthi izimuli zabo sezisele zizintandane kungela abantu abazikhangeleyo
umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owemaswingo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abangamashumi amathathu lasithupha 36 batholakala beligcikwane le-coronavirus abangamashumi amabili lane ngabakobulawayo kuthi abahlanu ngabemathebhelelen south emathebhelelen north babili ababanjwe leli gcikwane lo yedwa owesigaba se-midlands le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lithi amapholisa ekhomishini ecubungula inkohlakalo iZac atshone ebuzisisa umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro phezu kodaba lokuthi wayezama ukuthi ugatsha lwakhe luthengele ilizwe imithi luthengiselwa inkampani alesabelo kuyo umsakazo we-Al Jazeera uthi umprofita uShepherd Bushiri ubotshiwe izolo eMalawi lapho abalekela khona evela kwele South Africa athoniswa khona icala lokungethembeki okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp
sanibonani basakazi be-Studio 7 ikhuluma loNcube endaweni yase iPlumtree mina okwami kusenhlizweni yami basakazi ngibongela ukuhamba kahle kokhetho lwase-America sengathi la mazwe ase-Africa wonke angabona isibonelo sokuthi noma uphethe ilizwe ma ungavotelwa ngabantu udliwe kumele uphume ungayaleli embusweni lokho kube yisifundo kakhulu emazweni ase-Afrika ngoba yibo siyazi ukuthi banenkinga yokuthi abafuni ukuphuma embusweni sicela kakhulu amazwe ase-Afrika ukuthi balandele isibonelo esenzeke e-America ukwenzela ukuthi abantu bathole intando yeningi akusizi ukuthi uyalele embusweni ekubeni abantu bakuvotele ukuthi uphume ngiyabonga
msakazi wami ngiyabingelela mina ngihloniphana inkomo ngilapha e-Johannesburg okusenhlizweni yami nje engakhuluma ngakho ukuthi izulu esilibonayo lisina lapha
kuyikufisa kwethu ukuthi ngabe linaphela kwabulawayo ngoba abantu bakithi bayasokolela manje kuyikho lokho kusemhlizweni yami mhlakazi ngiyayibonga
yesalibonani lenjani basakazi bestudio 7 hayi ngiyabonga nami ukumphendulela engenze khona njengamanje mina igama lami ngumoyo stendi ngiselokagwelo esikombingo hayi siyajabula ngomsebenzi oqhubezayo basakazi lonke sikifisela inhlahla ngibonga kakhulu indlela okuba njengayo ukhetho ezweni lase-America lapho masilandelela ke sithola sokuthi hayi ukhetho lokuba njengezinga eliphezulu kakhulu okungangokuthi ngabe nathi njengamazimbabweni singafunda one or two things iqiniso lihle ngitshayela ubaba uJoe Biden ihlombe ngendlela azithobe ngayo ngifisela njalo abantu base-America inhlahla ukuthi ngabe umlimo ubengangenela bebe lempilo engcono ungafani naye kithi lapha eZimbabwe ngiyabonga basakazi ngiyabonga kakhulu
ngingani yebo basakazi basho hayi mina ngisho ukuthi ngiyamelwa kube lo president omuntu akahlale phansi lo esomba ngingamelwa yini
ngithanda ukubengelela amaZimbabweni wonke namazwana nje wonke bonke nje abalaleli be-Studio 7 igama lami ngu-Washington Ncube mbuya eCholocho koSkende mina owami umbono ngithi ugamende kayivule amabhoda ngoba umkhuhlane lo okhona umkhuhlane okhona njalo ngicabanga ukuthi asomkhuhlane ongadlula manje umkhuhlane esisezaphila nayo esikhathi esithi yikho kayivula amabhoda njalo lathi singabantu asilalele umlayezo esiwuphiwa ugovernment mase siyagada izimota zizame ukuthi sifakeni amamaski nala okule mhlangano yabantu abaningi azame ukuthi sifakeni amamaski ngoba mina kwelamsayidi ukuvalwa kwamabhoda angikuboni kuyisolution but isolution ukuthi abantu befundiseke abantu bangafundiseka yikho la embona khona ukuthi mhlawumbe singawuvikela lo mkhuhlane kodwa ukuthi kuvalwa amabhoda angiboni ukuthi kulungisiza ukuthi singawuvikela lo mkhuhlane ngoba lokho ngibona ukuvalwa kwamabhoda kungaba yicost enkulu futhi kakhulu ngoba ikhethi yokakhulu eZimbabwe ngibona ngathi siphila ngemali zakwamanye amazwe so uma kuvalwe amabhoda amboni ukuthi kona abantu beZimbabwe impilo kusuba nzima kibo ukuthi bephile njalo le movement yethu thina kakhulu sibhese ezintweni ezithengwa kwamanye amazwe nakho South Africa eMbotswana so ngowami umbono bengicabanga ukuthi ma amabhoda evuliwe impilo yabantu ingaqhubeka ihamba kahle kodwa kube le mfundiso njalo abantu belalele leyo mfundiso
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika lamuhla iziphathamandla zokhetho esigabeni seGeorgia zikhangelelwe ukwethula umbiko ophathelane lokubalwa kakutsha kwamavoti kulesi sigaba. Umongameli Donald Trump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden kulesi sigaba ngamavoti amalutshwana kakhulu. Lesi sigaba ngesinye sezinye ezimbalwa ezahanjiswa emthethwandaba ngumongameli Trump yena othi wacilibezelwa kulolu khetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Nxa ukhangela ukuphendula kukamongameli Trump esithi yena uyowinileyo lokhuyana ikufa kwendoda eyala ukudliwa ebikhangelele ukuthi izawina ujayele nje ukuthi ubevele evusa ngenkani ezinye izinto ezenza ngenkani manje lapha into yokhetho phela into esegcekeni inamba kazimvumeli, kazivumelani nalokho akhuluma la, inombolo kazivumi, inombolo zithuluzile. Usazama-zama nje njengoba sibona ukuthi lasemakhoti bayamxotsha indaba zakhe kaziyiphambili. Mhlaso kumele ukuthi aphume embusweni nje uzaphuma. Lokhu yikuzama, ukuzama ngesilungu ukuthi bayakuthiwa kuthiwa last kicks of a dying horse.
Siyabona ukubana uMongameli Trump usexotshe esikhundleni inkokheli yebutho ebalisa lomunye obeku hlangothi elubona ngezokhetho. Ngokubona kwakho ukuxotshwa kwabantu bona laba kungahamba njani, kakhulu nxa sikhangela ukubana uMongameli Trump uyala ukuthi aphe intambo zombuso uMnumzana Biden imicimbi emeli yenziwe kathesi phambilini kokuya xotshwa ngozibandlela, ubona njani khona?
Lawa abaphathi abaxotshiweyo ngoTrump nabaphathi bezikhundla zabakade bevele behleli bevumelana layo uTrump ngaso sonke isikhathi bevuma izinto azikhulumayo. Osokubaxotshisile kathesi ukuthi iqiniso balibonile obala ukuthi uTrump usenjani, usekaphumelelanga ekhethweni lakhe. Ngabona umuntu webutho ubezama ukuthi amkhuze uwenza izinto zakhe lezi azwakala ukuthi uzazenza. Ngenxa yokuthi yena uTrump ngenjayelo ngumuntu lona obezibusela nje engelabantu abamqondisayo ukuthi bamtshele iqiniso. Lalo omunye oxotshiwe othe yena hayi ama-elections kade free and fair, yikho kubaxotshisileyo. Kodwa ukubaxotshisa lokhu unceda uBiden ngoba abantu labana ubaxotshayo sokuthi ubaxotshe emakhandabo zingebhezi kazilalwazi. Ngenxa yokuthi abantu laba bafaye ilizwe phambili hatshi imisebenzi, bazamtshela uBiden ukuthi kuyini okumele abekwazi ngezinto ze-army kathe sokwenzakalayo nokuthi kuyini uTrump angafuni ukuthi abantu bakwazi njengoba ehlala efihlile. So uBiden uzahamba nje ayexotshwa njengabopresidenti bonke. Akula president uthiwa kulo yedwa wake walela esikhundleni, but uTrump uzazama izinto zakhe zemithetho yakhe ukuhambisa abantu emthethweni. Kodwa njengoba zikhanya zingaphumeleli izinto lezi zokuhambisa abantu emthethweni, abanye ojaji bazenza zibe zinhlekisa, abanye amagqwetha abebaqhatshile baziphumela bengakayifika lasemakhoti ukuthi hayi asikwanisi ukuphumelela ngale ndawo. Kutshengisa ukuthi uvele uzaphuma nje kuphela, akulanto azayenza. Uzama nje ngenxa ukuthi yena vele umuntu inhlalo yakhe indlela adalwa ngayo ukuthi yena sonke isikhathi yonke into engahambi ngendlela yakhe kumele ayiphikise. Uyi-dictator ye-America. Manje unfortunately i-dictatorship ye-America kayisebenzi njengakwezinye indawo. Ngibona ngani indaba zami uyenza kodwa kasoza kuphumelele. UBiden nje lo Harris bazahambe White House bayebusa. Mhlaso kumele aphume, uzaphuma. Endaba soze bamdudule, nizambona siphumela yedwa ihambe sezindaweni zakhe engaphenduki.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Namuhla uhlelo lwethu lwezokulima siseTsholotsho. Sixoxa loMnumzana Believe Gawule, isakhamuzi njalo elilunga lebandla leZANU PF.
Amalungiselelo okulima esigabeni seTsholotsho ngathi Gandhi ahamba kuhle kakhulu, ikakhulu ngoba phambilini abantu benzile phela lokho uhlelo lukahulumende lwegatshompo lolu. Kakhulu abantu abaningi balwenzile uhlelo baqine kakhulu ehlelweni lololo oluyilolu olukhanya solukhulile ensuku zanamhla lungani luyaletha ukudla okungcono izilimo nxa zithe zasilinywa ngendlela yohlobo lwegatshongo. Ngokunjalo kodwa kuhulumende uhlelo lwakhe olwensanyelo lolu luyaqhubeka luya phambili, lama-fertilizer azahamba ebantwini alo uhle uhlelo olunjalo ukuthi uhulumende uyancedisa abalimi nhlanyelo langoba uhlelo olukhona oluqhubekayo nje lwasungulwa nguhulumende ukuthi sonke isikhathi ngeminyaka luyaqhubeka luyahamba lekhona ngale Tsholotsho-ke kunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uza kubeleza uhlelo lwakho abanye sebezijoyile inhlanyelo zenezinto kwasikhuluma sinje.
Zona inkomo azicakanga yini ngalesi sikhathi ukuthi ziyenelisa ukungena amasimini izilimo.
So kanti ukuthi inkomo zicakile, izilimo zicakile, akukabile ukudla ngaye abantu bengalima. Kodwa khona kwane ngikutshe ukuthi njengoba ugajompo lwana sesenziwe yiyo, kodwa uyasebenzisa nzima ugajompo lo. Izilimo, inkomo, izifuyo zisacakile, sithi sakhangela ukuthi izulu lithi lingalithelana utshani buzabakhona, bese kusho ukuthi izifuyo bezithole ukudla ukuze ziqine, zilime ziqinile. Yikho okukhona sibili ukuthi azikho simene esihle, izifuyo zicakile ngoba zihlutshwa idubo lwamanzi lokuswelakala kokudla. Kodwa manzi sekukhona nje kwezinye indawo lapha nalaphayana, kodwa manzi aloko ehlupha njalo yikho izifuyo kaziqinanga ukuthi zenelise ukuthi zilime kuhle. Samele ukuthi zithole ukudla okungcono ukutshani lobo bungakhula zibe seziqala ukuthi ziqine, zidonse amakhuba abantu bayo.
Kukhona yini imizamo kumbe sithi izicebiso zabalimisi ukuthi abantu bakhuthazwa ukwenzani ngalesi sikhathi, ikakhulu njengoba sinanzelela ukubana izulu lakhona kwesinye isikhathi alini ngemfanelo? Bathini abalimisi khona ngapho eCholocho ngasitela ngamafitshane?
Imigandi bayafundisa abalimi ikakhulu ezigabeni zethu lezi ezizwe zingelazulu kuhle ku-Region 5. Abalimi bayakwazi khona ukuthi izilimo abakhuthazwa ukuthi bazilime izilimo eziphila phakathi kwendawo, ezingaphila phakathi kwendawo elamanzi elezulu elilutshwane. Ngokunjalo abalimi bayakufundisa kakhulu khonokho. Kodwa kuya kube nenhlanhla nje ukuthi kwesinye isikhathi nje kuqhamuke izulu libe linengi, kodwa ke sikhangele ukuthi indawo yakithi njengezulu elilutshwane, abalimi bahlala befundisa ukuthi abantu baqine kakhulu ezilimeni ezisinda ekubeni indawo ezibalezulu elilutshwane njengendawo njengemango yethu eyiyo esikhangelele kakhulu ekufuyeni kakhulu kule kulimeni izilimo.
Umnumzana Belief Gawule isakhamuzi seCholocho esigabeni seMatabeleland North ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseCholocho. Kusasa sigqiba indaba zethu zokulima. Thiyani indlebe lizwe ukuthi siliphatheleni. Lolo lamhlanje lesikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha entatheli izindaba evalelwe ejele leChikurubi uHopewell Chingono athi esabela impila kahle yakhe ngoba sokuqhamuke imkhuhlane efana lebronchitis, hepatitis B kanye leTB kuleli jele. ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliphatheke kudaba lwabantu ababili abadutshulwa ngamasosha eChisuma duzane ledolobho leVictoria Falls ngenyanga edluleyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.